into abazayikhuluma yileso evele sesijwayele ukuthi bazathi bayabona ukuthi kwenzakele ukhetho njalo ukhetho belilokuthula abazatsho kanjalo base besithi bona abalensolo kabasebenzisa imithethwandaba lezinto ezinjengazona lezo base bekhuluma ngokuthi kakube lokuthula endaweni yaseNingizimu Afrika yezwekazi le-Afrika konke khona lokho kuzabe kungalungisi inkinga eyiyo enkulu yebo kambe kutshwana kuhambe ngendlela efaneleyo hayi ngoba kuwine opposition kodwa ke nabantu nje bonke abakhangela ngamalungelo abantu bayasho ukuthi ukhetho luhambe ngendlela efaneleyo le policy yasisiyabona ngokunjalo kodwa eMozambique kule nkinga enkulu kulezi nsolo zokuthi kukhona ukudlelezela okufanele ukuthi bakukhangele ngamehlo afanele bake batshintshe indlela abasebenza ngayo babone izinto ngelihlo labantu hayi lababusi
yekwini okwenza ukuthi bebone izinto sizwe ngokutsho kwakho ngelihlo lababusi kulokuthi bebone ngelihlo likazulu
okuba ngalokho yokuthi bandisa kakhulu kufuna ukuvikelana hayi ukuvikela ama-constitution bathanda ukuvikelana hayi ukuvikela amalungelo abantu yikhona lokho nje kwenza ukuthi bangakwazi ukuthi bavikele impilo zabantu eziqondileyo lapha kusadiki ikakhulu abaningi bangikhona labo babengenzi ngendlela efaneleyo base besesaba ukuthi kusasa yimi abe sesesaba ukuba le nsolo uzananzelela ukuthi lukhona ukhetho luyalandela lwezambia kanjalo 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 abanye base bekhangelela ukuthi njengoba lwami ukhetho lusezalandela lami ngifuna ukudlelezela abe sesesaba ukukhuluma ngokunye okwenakala kwezinye indawo kodwa-ke nxa kuzaba lokuthula kule ndawo yesadade kudingakala ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo kuhlonishwa amalungelo abantu ukhetho lubanjwe ngokwemithetho ekhululayo sinesadic principles and guidelines kumele zilandelwe kuso sonke isikhathi yikho lokho kumele bakukhangele nxa ngabe iMozambique ingakwenzanga kumele bakukhulume ukuthi hayi ukhetho alusisuthisi aluhambanga ngendlela efaneleyo kungakho-ke akuzanywe ngendlela ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo ngendlela efaneleyo kodwa lokho angiboni bekukhuluma la kancane.